Isahluko 19. Wangena eJericho waquma phakathi kwayo. Kulelo dolobho kwakulendoda kwakuthiwa nguZakheu, yayinduna yabathelisi futhi inothile. UZakheu wayefuna ukumbona ngawakhe uJesu, kodwa wayesehluleka ngoba kwakulabantu abaningi njalo wayemfitshane. Ngakho wagijima waya phambili, wafika wakhwela esihlahleni somsikamori ukuze ambone, ngoba wayesiza ngaleyo ndlela esezadlula khonapho. UJesu wathi efika kuleso sihlahla wakhangela phezulu wathi kuye,
"Zakheu, yehla masinyane ngoba lamuhla ngizokuvakatshela emzini wakho."
Esizwa lokho wahle wehla wamamukela emzini wakhe ethokoza. Bathi bekubona lokhu bonke bangunguna besithi, "Uvakatshela emzini wendoda eyisoni." Kodwa uZakheu wasukuma wathi enkosini, "Nkosi, impahla engilayo ngizayihlukanisa phakathi. Enye ngini kabayanga. Njalo loba ngubane ngamqila imali, ngizambuyisela isiphindwe kane." UJesu wasesithi kuye,
"Lamhla insindiso ifikile endlini le ngoba lawo indodana ka-Abraham. Phela indodana yomuntu yalanda ukuzodinga lokuzosindisa abalahlekileyo."
Bathi belokhu belalele, wabatshela omunye umzekeliso ngoba wayeseseduze leJerusalema, futhi babecabanga ukuthi umbuso kaNkulunkulu wawuzahlufike ngaleso sikhathi. Wathi,
"Omunye umuntu wesikhosini wayelizweni elikhatshana ukuze ayephiwa ubukhosi abe sephenduka. Wabiza izinceku zakhe ezilitshumi wazinika imali engamamina alitshumi. Wathi kuzo, 'Yenzani ibhizinesi ngamamina la ngize ngiphenduke.' Kodwa abantu bakibo babemzonda, yikho bathuma iqembu labameli ukuthi limlandele lifike lithi, 'Asifuni ukuthi indoda libe yinkosi yethu.' Wathi esephendukile sebuphiwe ubukhosi, wabiza izinceku wayezinike imali ukuze azwe ukuthi zazitholeni kubhizinesi ezazisele ziyenza. Iyokuqala yasondela yathi, 'Nkosi, ngithole amanye amamina alitshumi ngemina lakho.' Wathi kuyo, 'Wenze kuhle nceku enhle, busa amadolobha alitshumi, ngoba utshengise ukuthi uthembekile entweni encane kakhulu.' Yesibili yafika yathi, 'Nkosi, ngithole amamina amahlanu ngemina lakho.' Lasencekwini le wathi, 'Lawe busa amadolobha amahlanu.' Kodwa enye yafika yathi, 'Nkosi, nanti mina lakho, ngaligoqela ngelembo ngalifihla. Bengikwesaba ngoba wena ulomoya omubi, uthatha imali ongazange uyifake ebhanga njalo uvuna ongakuhlanyelanga.' Wasesithi kuyo, 'Ngikwahlulela ngamazwi akho nceku embe. Angithi ubukwazi ukuthi ngilomoya omubi lokuthi ngithathe imali engayifakanga ebhanga ngivune leke ngakuhlanyelanga? Manje wayekelelani ukufaka imali yami ebhanga? Phela bengizathi ngifika ngiyithathe isizeli.' Wasesithi kwababemi khonapho, 'Mthatheleni mina lelo liliniko lamamina alitshumi.' Kodwa bona bathi, 'Nkosi, yena evele lamamina alitshumi.' Wabaphendula wathi, 'Ngithi kini, wonke umuntu olakho uzaphiwa okunye futhi, kodwa ongelalutho uzathathelwa lalokho alakho. Lethani lapha izitha zami ezazingafuni ukuthi ngibe yinkosi yazo, lizibulale phambi kwami.'"
Ngemva kwalokho uJesu waqhubeka ngohambo lwakhe esiya eJerusalema. Wathi seseduze leBhethifage leBhethani, entabeni yama-Oliva, wathuma abafundi bakhe ababili. Wathi,
"Hambani esigabeni lesiya elisikhangeleyo. Lingangena kuso lizafica kule donkana ebotshelweyo engakaze igadwe ngumuntu. Liyikhulule libuyelayo lapha. Kodwa kungaba lo muntu olibuza esithi, liyithukululelani? Lithi kuye, inkosi yayifuna."
Ngakho ababethunywe bahamba, bafika bayithola njengoba wayebatshelile. Kodwa bathi besayithukulula, abanikazi bayo bathi kubo, "Kanti lithukululelani idonkana leyo?" Bona bathi, "Inkosi yayifuna." Basebeyiqhuba bayisa kuJesu, babeka izembatho zabo zangaphandle phezu kwayo. UJesu wayigada. Lapho ehamba khona, abantu babesendlala izembatho zabo zangaphandle emgwaqweni. Wathi efika nje emgwaqweni owusehla usuke entabeni yama-Oliva, wonke abafundi bajabula, badumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu ngenxa zonke izimangaliso ababezibonile. Babesithi, "Ubusisiwe lo inkosi oza ngebizo likaJehova. Akube lokuthula ezulwini, lenkazimulo kulo phezulu emazulwini." Kodwa abanye abaFarisi babelapho bathi kuye, "Mfundisi, kuza abafundi bakho." Yena wabaphendula wathi,
"Ngilitshela ukuthi nxa laba bangathula, amatshe azamemeza."
wathi eseseduze kwedolobho leJerusalema, walikhangela, walikhalela, esithi,
aluba nje ubuzwisisile lamuhla izinto eziphathelene lokuthula, kodwa kathesi sezifihliwe ukuze ungazibona. Phela zizafika insuku lapho izitha zakho ezizafaka khona uthango lwezigodo ezigcijileyo, zikugombolozele, njalo zikuvalele uswele lesikhala sokuphunyuka. Ziza kutaklazela phansi wena labantu bakho bonke, zingatshiyi ilitshe phezu kwelinye phakathi kwakho, ngoba uzange usinanzelele isikhathi sokuhlolwa kwakho.
Wangena ethempelini, waqalisa ukuxothela phandle ababethengisa, esithi kubo,
kubhaliwe ukuthi indlu yami iza kuba yindlu yokuthandazela, kodwa lina seliyenza ubhalu lwamasela.
Waqhubeka efundisa nsuku zonke ethempelini, kodwa abaphristi abakhokhelayo lababhali kanye labakhokheli besizwe babefuna ukumbulala. Lanxa kunjalo babesehluleka ngoba abantu babehlala bemlandela befuna ukumlalela.